Ngo kubona kwethu abantu beAmerica bayazimisela kakhulu ukuthi ba participate kuma elections abo. I think give into abayiqhakathekisa kakhulu ukuthi uma uyi citizen uvote ma ngelanga lokuvota ngoba i responsibility yakho yokukhetha ababusi belizwe. I-rate yakhona i-tight njengamanje masizwa ama-polls mayiphuma. Ngakho-ke sizolinda ukuthi sizwe ukuthi kusasa ophumelelayo ngubani. Kodwa into enhle kakhulu ngakho yukuthi ama-campaign abo ma uwa-compare lakithi eZimbabwe ulibona umehluko omkhulu kakhulu ngoba la abantu bahlonipha i-constitution yabo le-rule of law. Akula kugebenga lokuchayana lokuthethisana phela yonke nje lenyakanyaka etibonayo ma kukampeinwa lekithi. Ngakho-ke thina sithi ngaba abantu bakithi bayabhekisisa la bayakhangelisisa kahle kwabe ukwenziwa ngabantu bala e-America bafunde la bakwazi ukuthi uyakwanisa ukuthi ukhampeni ubeke umbono wakho without necessarily ukuchaya omunye lokumfosela ukuthi la yacabange njengabo.
Ngaphandle kokuvotelwa ngabantu Makhaza, kulalokho kuthiwa i-electoral college, ungasichazisela ukuthi kuhamba njani?
Ya, i-electoral college yi-system esetshenziswa i-America abavumelana ngayo ekuqaleni uma bebhala i-constitution yabo. Umahluko ngi-electoral college le-popular college ukuthi i-electoral college inikeza ama-state wonke ngobukhulu bawo ama-college seats kuzo mase ku-counter ama-votes ama-college seats lawo yiwo adetermine ukuthi owinileyo ngubani. Owinayo kumele athole ama-college seats angu-270 ukuthi abe ngu-president waleli lizwe. I-America ilama-state angu-50 kuya ngobukhulu be-population yakhona. Nama-college seats akhona iwahlanganiswa abesebalwa-ke